Well, they do a lot of testing in the White House. They test everybody, including me, but they test everybody. And something happened.
E-White House, bayahlola abantu, okugoqela mina. Kwenzakala nje ngawubamba lo mkhuhlane, kodwa angilankinga lamamaski. Ngitshela abantu ukuthi bawagqoke. Kulembiko ephumileyo ekhomba ukuthi abantu abagqoka amamaski abayisilinganiso se-85% bayawubamba lo mkhuhlane. Kumele ngibonane labantu. Angisoze ngihlale ngicatshile ku-basement. Bayawubamba lomkhuhlane abantu abagqoka amamaski. Khangela ugovernor weVirginia.
If you look at the governor of Virginia, he was known for a mask. If you look at Tom Tillis, a great guy, he always had a mask and they called it.